Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 30 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwaso. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana, yena owayengumkakhe kaKenan Banana owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2089 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amane 3421. Asebebanjwe lumkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 105,656. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane isolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,371. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 17,247. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,593,656. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 730,378. Uhulumende usemise umsebenzi inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezingamthumelanga imininingwana yomsebenzi waso. Le yinto ecunule abantu abalwela amalungelo oluntu njalo etshiye amakhulu abantu engasela misebenzi. Ugatsha lwezabelo lwathumela umlayezo kunhlanganiso ezizimeleyo ngenyanga kaNhlangula lusithi kusiyafika yonale inyanga kumele zibe sezethule imininingwana yazo. Kodwa kwaphendula ezingamatshumi amane kuphela. Kumbiko awethu le izolo obona ngokuthuthukiswa kwesigaba seHarare umnumzana Tafazwa Muguti wazise ukuthi inhlanganiso ezingamatshumi amane ezivunyelwa ukusebenza lezi zigoqela iAction Aid Zimbabwe, iHarare Residence Trust, iLegal Resource Foundation lezinye. Uthe zonke inhlanganiso ezingekho kuluhlu lolu zizamiswa ukusebenza ngamapolisa andubana zibhalise. Sixoxele sikhulume lisenyenhlanganiso esezivinjwe ukusebenza eZimbabwe Union of Residents and Red Payers Association. Umnumzana Mavela Sikhumalo yena osole kakhulu uhulumende.
Ama NGOs amaningi lama CSOs lama trust bayabona bayo register. Abanye bahamba ku register of deeds e deeds office, abanye ba register njengama PVOs. Kulendlela eziningi esabona ama NGOs e register ngazo. Uku register konoku kuphela kutsho ukuthi laba abantu basemthethweni, basebenza besemthethweni noma manxa ama organizations lawa e registriwe belama objectives. Kambe ukuthi bafuna ukwenzani njalo besenza kanjani besenzela ngapi konke lokhu kukhona emthethweni. So thina sithe inyanga ephelileyo ebhale incwadi u-Provincial Development Coordinator njengebandla le Zimbabwe Union of Residents and Ratepayers Associations izura sambhalela incwadi yena simbuza ukuthi ngathi lokhu i-directive lay esuka e-ofisini yakho sicela ukuba kwazi ukuthi usebenzise imithetho yipi ukuze ufike ku-decision yekunika i-directive lay. So thina kade sihlezi vele simelele impendulo esuka e-ofisini yakhe sithi sizabona kumbe incwadi sifika kumbe sizabona esesichayela incingo ukuthi buyani sihlale phansi sikhulume okusencwadini yenu. Kodwa sivuke vele sesimangala namhlanje sibona esenikeze incwadi yokuthi bonke labo abalamabizo ama organizations angekhoyo ku list yakhe sebebhaniwe.
Yebo bakhona abathi uhulumende uzama ukuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo kodwa yena uhulumende uthi kule mithetho amele abone ukuthi iyalandelwa zinhlanganiso lezi.
Manxa ama organizations lawa erejistiwe lapha elizweni leZimbabwe kusho ukuthi vele khonapho kutshengisa ukuzinikeza ukusebenza ngaphansi komthetho welizwe. So kulento lapha esihluphayo thina ukuthi lokhu sokusenzwa ku 2021 sikhangelene nenketho ama elections eza kuba khona ku 2023. Kanti wayengapi uhulumende isikhathi sonke lesi? Indaba wayethule kuyino sokwenzakaleyo kathesi ukuthi sefuna kathesi ukuthi hayi umthetho lo sesifuna ukuthi kathesi ulandelwe. Kodwa ngemuva ngale sikhangela uhulumende wayezithulele kwakungayenzakali khonoko. So bona labo abathi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalungelo ama organizations lawa batho kahle kabalahlekanga bona labo bakhuluma iqiniso. Lokho sokwenziwe nguhulumende sokusithiya lathi sile mibuzo eminingi sokusithiya vele singazwisisi ukuthi imotive yakhe uhulumende kuyini.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Union of Residents and Red Payers Association. Sixoxe njalo lo ake waba lilunga lebhodi yomanyano wenango umnumzana Anglestone Sfanta.
Okokuqala engingakutsho ngendaba le asiyonto eqalayo ukwenzakala sako sakubona ngabo 2003 kwaba le bill eyamiswayo ethiwa i-NGO bill. Ngingomunye walabo bantu abaphathekayo ekulwisaneni le NGO bill singaphansi kwe-National Association of NGOs inango lamanyathelo la athile ukuthi kukhulunywe lo mongameli welizwe then uRobert Gabriel Mugabe wagcina engayisayinanga leyo bill. Akusonto eyenzakalayo sike sathi sesikusenanga futhi khonapho ngesikhathi sethu sikumaboard sakuphuma lento esasiyisprop suggestile sasethena yi-civil society self-regulation mechanism ekuthi lokuthi silawulwe ngohulumende njengenhlanganiso ezizimeleyo sizilawule thina sibona abantu athele izindaba lenhlanganiso ethiwa i-volunteer Parliamentary Media Council ebona ngokuthi abacuphi kumbe abacuphi bezindaba intatha abathathele izindaba balandele imigomo ethize ukuze iprofession kumbe umsebenzi wa ukuthathela izindaba ungamoshakali. Lathi sasiphume lento enjalo, lathi sasike saphuma lombono onjalo ukuthi xa abantu abaphathela kumsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo sibe lekwe lephi inhlanganiso ezayenza ukuthi nxa usibanda esesenza organization kasibanda esesenza into ezingayisizo eziqondileyo isicindezela abantu idlelebezela ama beneficiaries sanelisa ukukhuzana sodwa sijezisane sodwa kungela sandla sikahulumende. Kodwa ngifuna ukuthi ngubeke dandalazi kumphakathi ukuthi abafowethu benhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu abasesigodlweni seHarare abazange bakuthanda khonokho ngoba ngaleso sikhathi bona babe belobungane obuningi kakhulu bedlelana laba donators imali kakhulu njalo kunento eziningi kakhulu ezingathi esinye eziyangisayo ezingayenziyo ukuthi ngizichaze kumphakathi ezazisenzakala izimali zidliwa uhulumende sesebenzisakelela lelo nxeba elokuthi angene afune ukuthi alawule inhlanganiso yezimeso ezimeleyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Asonyathele lithethwe kathesi linto kade njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi into ekavide yavele yahlala ikhona okweminyaka eminingi. Okwamanje uhulumende usedobhe khona okuyana wakuvuselela ufuna ukuthi acindezele iphimbo lenhlanganiso ezizimeleyo ngoba vele kuyiwa kukhetho njalo uhulumende esilaye uyesaba ukubuzwa. Kanti njalo futhi ngelinye ihlangothi lathi abenhlanganiso ezizimeleyo abaningi bethu asenzi kahle sinezigwenxa eziningi kakhulu esihamba sizenze endleleni so kusuka kube nzima ukuthi kube lo muntu ongasilalela kahle. Siphinde sikhumbule futhi ukuthi kanti khona eMelika vele khona ngapho elikhona ma uza kuba lenhlanganiso ezimeleyo kulemthetho eminye ethile okumele umuntu ayilandele. Awungeke wavuka ulenhlanganiso yakho ithola imali engxenye ifandwa yilizwe lise-Iran khonale bakuvavala khona ngapha eAmerica ngoba uyabe uthola imali kuzitha zeMelika.
Umnumzana Anglis Tony Spanda wake waba isiphathamandla somanyano wenango ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumende uza kwengeza iholo lababalisi ukuze benelise ukuziphilisa ngalesi sikhathi eleZimbabwe libanelo mkhuhlane we-COVID-19. UMathema wethule amazwi la emhlanganweni wokuthuthukisa inhlelo zemfundo ongenwe ngamazwe omhlaba weGlobal Education Summit osungulwe izolo njalo ogqitshwa namuhla. Umhlangano lo uqhutshwa inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson ebambisane lomongameli weleKenya umnumzana Uhuru Kenyatta. Abaphatheka kulumhlangano bangena ngobulembu be-intanethi besebenzisa inhlelo zabomabonakude besemazweni abo. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera udale inkulumo ngokuya kweleBhilitane mathupha elanda lomhlangano ngoba isithi ubulembu be-intanethi abusebenzi kuhle elizweni lakhe. UMathema uthe leZimbabwe lizimisele ukukhuphula imali eyabelwa ugatsha lwezemfundo ifike kumatshumi amabili ekhulwini i-20% njengamanye amazwe omhlaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Angithi singebe kumbomo kawucalelwa mfula yakho nxa usemhlanganweni uzakhuluma ingabe yini njalo nje angithi kwenjalo kumele ngabe into bacale baphiwa amaphepha babala kwaphumula abadilita abadane njengekhathini ye task force bavumela ukuthi lokho okukhulunywa yikho mina ngathi nje bekuyingxoxo kunandi bengxoxo nje bezixoxela ngoba ayikho leyo nto vele ingazange izibe khona leyo mali esiyoku 20% ye budget akwenzeki mbona nje kuyingxoxo ukuthi ukhanya ngathi iZimbabwe layo iyazwisisa izinto lezi akulanto ezaphuma lapho lapho ngambuza umphakathi wenini kakuanto enjalo engenza kuqala.
Umnumzana Mathema uphinde wathi bazasebenza nzima ukubona ukuthi ababalisi labo bazathola imali eneleyo. Ubona kusenzakala lokho kwele Zimbabwe.
Kathalithi iCovid sesikhulumisa ngeholo lamatitsha ayithintanga lutho ngoba izikolo zivaliwe kodwa iholo lamatitsha livele lingena kunjalo. Liyo ingcosana yona leyo liyabe selivele ngaphi lelo holo abehluleka ukuthi balilungise mingaki iminyaka ababalisi bekhonona ngendaba zeholo. Uhulumende ethimbisa engezi kangiboni ukuthi iholo lababalisi libanjaniswa kanjani le-Covid. I-Covid ikhona ingekho vele ababalisi azange bake bananzwe. Inkulumo nje insuku zonke nje iqumbaqumba indlebe zabantu kodwa neqiniso lababalisi abaningi sebekwazi ukuthi owaleli lizwe nje hhayi kumnandi emlonyeni le ndlebeni kodwa nxa usiya kukho akulanto ehambayo. Iholo lababalisi kanti lungiswe kungakhangelwanga i-Covid kukhangelwe indlela umnotho welizwe omi ngayo. I-Covid izakwedlula angiboni ukuthi khona kungalunganisa iholo lababalisi le-Covid akuhlangane. Okuhlanganayo yikuthi ababalisi baphakathi komnotho ofileyo yikho la kudingakala khona iholo elizabaphakamisa labo babe la kubhadala i-school fees abantwana benze konke la kuwenziwa ngabanye abazali. Hayi lokho ingqo futhi ukuthi nje uqhutshwa isikhathi akulanto ezaphuma lapo.
Yona kodwa imihlangano enje iyaphathisa yini? Kuqala abantu babesithi ngeyokuchitha imali kathesi siyabona ukuthi kungenwa ngalokho kuthiwa i-virtual ebulenjini abantu behlezi emazweni abo.
Afrika kuyafanana ingabe bayahamba njengalowo mongameli weMalawi bayehlangana khona baphuza ikofi lamawhisky adulayo kumbe bakhulume khona loku okutsho kuthiwa i-virtual imali yakhona vele ayikaze inanzelelwe kumbe inakekelwe ukuthi isebenzani. Angiboni ukuthi vele kukhona okulwayo futhi njalo mbonathi nje indlela yokuthi abantu bazame ukuthi izinto ziqondile zilungile hhayi lokho ukuthi bakhulume ngamafoni bathintini kuthiwe hhayi kulondoloza imali kuyayilondoloza njani imali ivile intshontshusa kumalanga.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcweti kwezemfundo. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi owayengumkakhe kamnumzana Kenan Banana, unkosikazi Janet Banana, ubulawe yisifo sezinso izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lantathu 83. UKenan Banana waba ngumongameli welizwe wakuqala. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi enduduzo emulini yakoBanana ngokutshona kukankosikazi Janet Banana. Inkundla yesayithi yona ithi abathwa sebekhuthaze uhulumente ukuthi agcwalise izithembiso zakhe zokubathuthukisa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani sizwe sikamthakazi. Linjani maqhawe namaqhawekazi? Hawu, siyabonga kusilethela kwena indaba ezimnandi nezingamnandi. Okhulumayo ngugift lapha e-Alexander. Ngizothanda ukuphawula kancane ngendaba zepolitiki yaseZimbabwe. Okwakuqala nje ngicela nje ukuthi ngixwayise abantu bakithi emathebeleleni ukuthi ukuhlakanipha kokuqala komuntu wakithi emathebeleleni ngicabanga ukuthi ikuzazi ukuthi ungubani, ubuya uyaphi, ufunani, lokho kuzoba into yokuqala ukuhlakanipha. Ungazazi ukuthi ubuyaphi, ungubani, ungakobani, kuzoba yokuqala ukuhlakanipha. Okwesibili, ngilimukise abantu bakithi, laba abazichaya isifuba bathi ubaba wethu uChamisa, abaku MDC Alliance, laba abazichaya isifuba bathi hey ubaba wethu uMonzora, hey ubaba wethu uChamisa uMnangagwa Buzana. Abantu bakithi yekelani kuba yisiphokuphoku. 40 years ni Roger Izane. 40 years ni Roger Izane. Yini lisayifuna ukuyibona futhi isintu sithi ukubona kanye kubona kabili. Kungani lifuna ukubona kanengi? Yini licabanga ukuthi Izane izaza nako? Ogawulela besicabanga ukuthi bahlakaniphile etsholotsho laphana abantu baphile etsholotsho bebula iGooground. Namhlanje ugawula utsho niqinisa amlomo mpela ethi nikezane uMnangagwa ichance. UMnangagwa uza kahle ukuze livusa kahle ilizwe leli izinguquko eziningi. Yiziphi izinguquko asezilethile ngoba wathi 100 days ngesikhathi engena embusweni athi linginikeza 100 days kuphela njengoba senyenze elingakazeli ukubone. Yini into esiyibonayo manje ilizwe libonile linje? Namhlanje uzofuna ukuvotelwa kusezobuya ukudla lizokubona abantu bakithi emathebelelendi. Next year kuyaqala ukuza ukudla, kuyakhankasa, lizokubona ukudla, lizoqala futhi ukuvotela uMnangagwa, livotelele ukuthi linikeze ukudla yena ecatshile laphana esikhundleni sokuthi evoche. Evochele ukuthi wabulala abantu bakithi emathebelelendi. Evikela yibona abantu bakithi banabasicabanga ukuthi bahlakaniphile. Iziphukuphuku zabantu bakithi yokugawulela ababevikela uMnangagwa ukuthi engabosha. Behleli bemvikela bethi uMnangagwa uzakahle. Abantu bakithi yekani ukuba yiziphukuphuku. Izazi yini ukuthi kona lingobani lifunani. Nangu umqondisi sekhona. Mthwakazi sekhona. Kuna muntu wakoChamisa emathebelelendi. Akuna muntu wakoMonzora noma kwaMnangagwa kumbe wachiwenge emathebelelendi. Angeke bafa balithanda labantu. Inzondo yakhona yaqala kudala. Lapho balisebenzisa kuphela. Namathelane partini yakini Mthwakazi naye sikhona. Sasingenamholi ngeke ligxeke before. Kodwa namhlanje umholi sekhona umqondisi. Yeke kulokuba isiphukuphuku. Thola lilandelana labo Monzora la uChamisa. Hey mina wathi hey ubaba wethu uChamisa. Ubaba uChamisa abantu abakeke abazi ukuthi ngubani.
Balaleli beStudio 7 njani? Nabasakazi beStudio 7 kuzindawo nezindawo la elikhona. Balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 mina ngowami eZimbabwe mangibona nje ngathi kusekude la esiyakhona. Asikayenzi ngisho nehafu yakhona ukuthi siyefika la esiyakhona. Ngani ngoba ngale tribalism ekhona? Ngani ngoba ngale into eyenzakala eZimbabwe? EZimbabwe kusho ukuthi nje kune-big division ekhona, especially kumashonana namaNdebele. I-division yakhona inkulu kakhulu ukuthi usazomela sihambe impela uhambo olude ukuze siyefika. Ngoba ngizwa nje abanye bekhala ngokuthi ifingabe umphakazi uzimela eyedwa. Lokho mina eyi ngibona kuthatha isikhathi, ngibona kuyinto engeke iziyenzeke nje kwamanje. Kuyefana nokuthi masisho kanjalo nje sigijimisana nethambo elingananyama esingazi ukuthi lelo thambo liyophelelaphi, siluthola noma singeke silithole yini. Ukuthi kuthiwe akudivide iZimbabwe emathebeleleni libe yodwa kufana nje nokuthela amanzi emhlane wedatha ukuthi into yakhona ngeke iziyenzeke manje or futhi ngeke iziyenzeke. Kuyikuthi abantu beZimbabwe lapho bebambane kukhishwe nale izano ekhona. Bona yikho kuvelwa bodwa ukuthi kungabe kuba nama-divisions kudivide kudivide. Angiboni lokho kungenzeka kwamanje noma kuzoyenzeka noma ngeke kuze kwenzeke, kodwa kuyinto engeke nje ingekho eduzane nathi. Kuyikuthi thina kumele ngabe sithina singabantu beZimbabwe lapho siyabambana sikhiphe yona le izano ekhona, izano eyenza kube nama-divisions enje. Phela iZimbabwe abantu beZimbabwe ba-dividene ngayo le izano yiyo eyakuqalayo ukuthi kube nama-divisions. Manje kungalelwa kubhizi ukuthi kubusilwele siye phambili, abanye balola ukuthi ngabe kuthiwa kuyadividwa lokho nje. Hayi, ithambo leli esiligijimisayo leli alinanyama leli. Hayi leli, hayi ithambo esiligijimisayo alinanyama, nix, alinamnyama, alinamgajo, nix, nix.
Sanibonani balaleli beStudio 7, nabasakazi beStudio 7, ngiyalibingelela. Mina lami igama ngu-DZ, ngilapha eNgwala, eNkayi, Mathebeleni North. badala ngiyacela khona ngapha kakhulu ku studio 7 indebele ekuseni seli siba yilokhu za studio ese tribalism esengetha bechabe insuku zonke sizwa lokho lisithi amashona abantu bokuza abantu bempumalanga amashona ikakhulu ababemthwakazi lapha siyalicela bakithi ukuthi hayi 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 thina sivula i studio 7 inishona le ndebele asikaze size i studio 7 inishona isithi mandebele mandebele asikaze kodwa ile lokhu zimthwakazi le iloko ibhizi amashona abantu bokuza abantu bempumalanga asihlale lamashona please studio 7 indebele ekuseni lingabi center ye tribalism lingabi yini esesenza iketa benjani
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp siyacela bakithi nxa lithumela imbiko yenu lingathuki sitshiyaneni lokuthi amashona lokhu amashona lokhwa sibe ngabantu banye singene kwezivela kwamanye amazwe isithunywa se-United Nations umnumzana Martin Griffiths usefikile esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia ukuyakhangelisisa umumo abantu bakuleyo ndawo ababhekane lawo ngenxa yempi eqhubekayo. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye uthi njalo uhulumende weCameroon usekhuthaza izizalwane zakulelo lizwe ezibaleke emizini yazo ngenyakatho kwelizwe ngemva kokuhlaselwa izikliwi zeBoko Haram ukuthi ziphenduke ngoba ezazivikela. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende eleHouse of Representatives selethule umthetho othi izisebenzi zaleli dale kanye labavakatshi abazakwala ukugqoka amamaski kuleli dale kumele babotshwe. Lokhu kuza ngesikhathi umkhuhlane weCOVID-19 usumemetheka ngamandla eMelika. Iphephandaba leThe Hill lithi umkhokheli wamapholisa asebenza kuleli dale umnumzana Thomas Menja uselaye amapholisa ukuthi awulondoloze lumthetho lanxa nje usolwa ngabebandla lama-Republicans. Basola ikakhulu usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi owebandla lama-Democrats besithi nguye ophumela lumthetho. Ama-Democrats asekela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus kodwa abanye abebandla lama-Republicans abazisekeli lanxa nje abantu besifa ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Uyamangaza kakhulu lo mthetho abawufakile kodwa eqinisweni kawumangazi besibele sikulindele njengalokho ngoba nxa sikhangela umbona ngathi nje umuntu wonke nje elizweni kube ngithi nje emhlabeni lapha bangenelisa khona bazaba leqhinga lokuthi wonke umuntu ahlabe amajekiseni lawa akuthiwa avikela umkhuhlane we-COVID kodwa ke mbona ngathi bayaphazama kakhulu ngokuthi bathi bazabopha abantu xa bengena lapho kungcono ukuthi bavalele umuntu ngaphandle ukuthi angangeni impela kodwa nxa sekuthenjiswana ukubotshwana angibone ukuthi amalungelo abantu asahlonitshwa.
Ngabe baluphathe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Ngibona ukuqathela ukuthi mhlambe banqabele abantu ukuthi mhlambe bengangena hayi ukuthi uzifika ezingeni lokuthi sokubotshwana kodwa kanjalo siyazi ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu abe engaphakathi singazi isimo sakhe ngizempila kahle kwenza ukuthi mhlambe yaye ulalele ligcwane lidobhe lapha noma mhlambe engazi kumbe esazi ukuthi unalo abonakala sephathu kwabantu lokhu ngabangela ukuthi umkhuhlane ugcine usumemethekile okuyingozi kwabanye abantu ngakho ngibona ngathi ngabazama ukuthi kukhulunyiswane kahle njengabakhokheli lesixazululo esingcono kulokuthi wahle bafake umthetho abafuna ukubamba ngamandla kangaka.
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwaso. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana owayengumkakhe kaKenan Banana yena owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.